Kungalesi sizathu abenhlanganiso eye Year to Aid bemanyenela beGN Foundation bekubone kufanele ukusiza abantwana baleminyaka engaphansi kwelithumi lasichiyagalombili ukubahlola lokubatholisa impahla eyenza bazwe ngcono. Kunsukwana esanda kwedlula amakhulu abazali abalabantwana baleminyaka engaphansi kwelithumi lasichiyagalombili abaphila lokukhubazeka kokungezwa kuhle endlebeni babuthane emahofisini awe Leonard Tshesha Rehabilitation Center emzini weWestwood eHarare ukuzodinga usizo kungelambadalo obeluphiwa ngabenhlanganiso ye-Year to Aid. Unkosikazi Tinotenda Chikunya, umsekeli womqondisi wohlangothi lwezokukhulumisana lozulu enhlanganisweni ye-Deaf Zimbabwe Trust, uthi leZimbabwe aliqakathekisi kangako udubo lwabakhubazeke endlebeni.
Umntana mayezalwa uhlolwa ikhanda, uhlolwa ukuthi ikhanda likhulu kangakanani, uhlolwa ukuthi umude kangakanani. Ungakhangelisisa uyabona ukuthi umntwana akahlolwa ukuthi yezwa yini and akahlolwa ukuthi kabone lokuthi kakhulume. Isikhathi esiningi umzali uba lolwazi lokuthi umntwana kezwa endlebeni sokudlula isikhathi eside, okubangela ukuthi noma nxa bekule ndlela zokunceda umntwana isikhathi yabe sesihambile and lelo dubo loluyabe lungasasizeki. Indlela zokungenela ziphuza ukusetshenziswa, lokho kubangela ukuthi kube nzima kumzali ukuthi amukele ukuthi umntwana wakhe ukhubezekile.
Unkosikazi Chikunya uthi eleZimbabwe liyasilela kakhulu kwenze ukusetshenziswa kwendlela zakulezi nsuku zokuhlola abantwana besesebancane.
Kwamanye amazwe afana leSouth Africa basebenzisa umuntu odumileyo oyabe lohlobo lolu olufana lolo mntwana lokukhubazeka ukuthi ancedise lokuxoxisana ukuze abazali bayamukele ukukhubazeka komntwana. Indlela zokweseka lezi azikho lapha eZimbabwe.
Abasebenzisana lozulu kwezempilakahle bakhala ngokuthi uhulumende akaqakathekisi lolu hlangothi ngoba ehlala elwabela imali enlutshwana lapho ehlela indleko yakhe kubhajethi. Kodwa uhulumende yena uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuthuthukisa ezempilakahle. Unobhala ogatsha lwezemali uMnumzana George Gubamathanga utshele umhlangano lentatheli izindaba kusukwana esanda kwedlula ukuba kuzathatha isikhathi eside ukuthi uhulumende enelise ukulungisisa umonakalo okhona kwezenotho oyiwo obangela ukusebenza nzima kwezinye ingatsha ezigoqela olwezempilakahle.
This economy has gone almost 15 years of under investment.
Umnotho welizwe useneminyaka elitshumi lanhlanu ungaqhubi kuhle, kungekho kuthuthuka okuyinto engasoke yalungisiswa uhlelo olulodwa nje olwebhajethi. Abakhokhela eminyakeni yangemuva baza kufakaza lokhu ukuthi isilinganiso sokungamathumi ayisithiyangalolunye lasikhombisa ekhulwini esingathi i-97% semali ebiphelela kwindleko zakhe kuphela uhulumeni. Isilinganiso sokuthathu ekhulwini i-3% yiyo imali ebikhangelelwe ukuthi isebenze ukwakha into ezinjengomgwaqo, izikolo, izibhedlela lokunye nje okuningi. Iqiniso ukuthi ibinganeli yakancinyane leyo
mali.
Kodwa ingcweti ecubungula ezombusazwe uMnumzana Jelisani Ntungakwa uthi uhulumende sewazitshela ukuba umsebenzi wezempilakahle ngowenhlanganiso ezizimeleyo.
Amadoda la kumbeni omama bonaba bakhangelela ukuthi ama-NGOs anjengabo-USAID yibo okumele bencedise ezempilakahle.
Uqhubeke uNtungakwa ethi lokhu kuvezwa yikuqakathekisa kwakhe ugatsha lwezomvikela ukwedlula ezinye zonke.
Thina siyenelisa ukuthi imali yonaleyo singayithatha ingxenye yangikhona siyengezelele izibhedlela, imithi, imitshina, sonke siyakwazi ukuthi kulohlupho bani. Siphinde sihlumpe iziphezi qeda lapho sesigijima sesiyokukhala kwabanye. Kodwa thina ngapha amasotsha ethu esuda amboni mina kule kungumcabango wokuthuthuleka ilizwe uyabuqondile nalokhu.
Babikwa befika phose amakhulu amathathu abantu beZimbabwe abaphila lokukhubazeka kokungezwa endlebeni. Udokotela oyingcwethi kulolu hlangothi eZimbabwe u-audiographer ubikwa emunye njalo etholakala eHarare kuphela. Usizo lokuthola ukwelatshwa kulolu hlangothi lubikwa lubiza intengo ephezulu kakhulu eZimbabwe. Ngakho-ke abantwana abaphuma emulini eziswelayo bavame ungatholi usizo ezibhedlela zikahulumende bethembele kunhlanganiso ezitholisa lolu sizo kungelambadalo ezifana labo Year to Aid. AbaseHarare sikhuluma nje bekuhlelo lokuhlola lokutholisa abantwana lolu sizo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.